o e Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantwana babe lengqondo ezihlezi kahle, singabi ledaba zabantwana abazibophelayo, abantwana abanatha okudakayo. Siyabe sisenzani sisonke? Sabe vele sifundisana ukuthi lapho kufundela khona abantwana kuhlambulukile yini.
Uhulumende uphawula ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempilakahle ezikolo olwe Zimbabwe School Health Policy.
Sike sababona osomabhizinisi abavelekwamanye amazwe zokuya lapha kodwa kungaphumi lutho. So sinethemba elokuthi laba ababuyayo sizabona okubambekayo. AbeZimbabwe vake baya eChina kodwa khanya njengani kuyabe kungela lutho esilubonayo.
Umongameli Emerson Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizinisi abavela kwele China lamhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo.
Abantu bemathebelelendi iningi lisuke lakhalala langafuna ukubhalisa. Iningi futhi siyakwazi ukuthi liseGoli laseBotswana. Njengamanje ivoti yebo izayenzakala kodwa ngenxa yokuthi akula mabandla aqinileyo avela kurijini, asingeke sibone kusiba lomehluko othene.
Eminyakeni edluleyo iZANU-PF ibihlala inqotshwa kukhetho ngamabandla aphikisayo ezansi emaNdebeleni, kodwa kukhetho luka-2018 yabhoqa lawa mabandla eziqintini ezilitshumi lantathu. Sizahlaziya lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uphawule ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempilakahle ezikolo olwe Zimbabwe School Health Policy ngenjongo yokuthi kube lokusebenzisana phakathi kwabogatsha lwezempilakahle lolwezemfundo e-primary le-secondary ekulondolozeni impilakahle yabantwana besikolo abakulesi sibanga semfundo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe emkhosini okwethula lolu hlelo owenzelwe esikolweni ese-Blackstone Primary School eHarare ngokusebenzisana kwengatsha ezibalisa olwemfundo ye-primary le-secondary lumanyenele lwezempilakahle wangenwa iziphathamandla ezivele kungatsha zombili. Omunye wabekade bengabahlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo wezempilakahle uDr David Barrenyathwa utshele intatheli izindaba ukuba ukuphawulwa kwalolu hlelo kuzosiza ekuthini ingatsha zombili zisebenzisane.
This was very uncoordinated. Other schools would provide a clinic, others would provide a nurse, others would not.
Kwaqoqekanga lolu hlelo. Ezinye izikolo zazitholisa ezempilakahle ukuthi ezinye zingenzi lutho vele. Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary kuzokuba yibo abakhokhela lolu hlelo.
Omunye njalo obe ngumhlonitshwa kiwo engumphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary uProfessor Paul Mavima ulandisa ngokubangele ukuphuza kokulungiswa kwalezi ziqondiso ezeZimbabwe School Health Policy.
The preparations for this were long because we wanted to do a good thing.
Athethe isikhathi eside amalungiselelo alolu hlelo ngoba sasifuna ukuphuma lento enhle. Sesikulungile manje ukuba siluqhube, kungakho siluphawula lamuhla.
Umqondisi wohlangothi olubona ngendaba zenhlalakahle yengqondo yabantwana lemfundo yabantwana abaphila lobugoga olwe Learner Welfare Psychological Services and Special Needs Education unkosikazi Wazanayi Nyanungo uchasisa ngalezi ziqondiso.
Sesizohlala phansi sibone ukuthi esingakwenza ukwenqabela imikhuhlane ebantwaneni nguyini, esingakwenza ukuthi abantwana bazigcine kahle, abantwana babe lengqondo ezihlezi kahle, singabi ledaba zabantwana abazibophelayo, abantwana abanatha okudakayo. siyabe sisenzani sisonke sabe vele sifundisana ukuthi lapho kufundela khona abantwana kuhlambulukile yini
ulandisa njalo ngokunye okuyabe kusenziwa ukulondoloza impila kahle yabantwana ezikolweni
lamhla sithakazelela kakhulu ukuthi sokuzokuba le mali yabe ivele imelele khonokho kuphela ayisonto eyokuthi siyaphonga ukuthi singathola senze okunye nxa singela mali akwenziwa lutho
iziphathamandla kungatsha zombili zithi lanxa bezikhona inhlelo ebezilandelwa ukulondoloza impila kahle yabantwana ezikolweni bezingahlelekanga ngendlela evumela ukusebenzisana kwengatsha zombili zithi lanxa lezi ziqondiso ziphuzile ukulungisiswa kulinyathelo elincomekayo ukuba sezikhona njalo zizosiza kwezokuqhuba inhlelo zezempila kahle eziqondiswe ebantwaneni besikolo ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumelvis gama
umongameli Emerson Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizimusi abavela kwele China lamuhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo inyathelo abathi lizathuthukisa umnotho welizwe njalo lilethe imisebenzi elizweni izivumelwano lezi zasungulwa umnumzana Mnangagwa aze avakatshele ele China ngenyanga kamabasa lonyaka njalo osomabhizimusi laba babikwa bedingisisa ezinye indlela zokusungula amabhizimusi elizweni ukuze sihlaziye ukuthi izivumelwano lezi zingalethelani ilizwe sixoxe lomnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe
yabona njengani linyathelo elihle kakhulu kodwa sike sababona osomabhizinisi abavele kwamanye amazwe bebuya lapha kodwa kungaphumi lutho so silethemba elokuthi laba ababuyayo sizabona okubambekayo abezimbabwe bake baya eChina kodwa khaya njengani kuyabe kungela lutho esilubonayo njengabantu basezimbabwe labo kumele babe nethemba elokuthi izimali zabo abazazithiya lapha zizaba safe njalo abazabhalisa ukuthi bazithumele phandle kwelizwe xa kuyukuthi sebefuna ukuthi bazithumele phandle
uhulumende waziqhenya ngokuthi siwalungisa indlela abakwamanye amazwe abangasebenza ngayo umthetho we-ease of doing business lakuthi yikuprotekta ama-investment abo ukuthi abasoze belahlekelwe
lokho siyakuzwa emaredweni sikuzwa emaphepheni kodwa lapha e-ground esikithi uloke kunzima ukuthi umuntu avule ibhizinisi lakhe benze ibhizinisi labo ngendlela abangathaba ngayo umzekeliso yokuthi khathesi umthetho uyazivimbela abantu ukuthi bathumezele izimali phandle kwelizwe besabi externalization uyafana le mali uhulumende ethi yena sebe labadeals afika $16 billion asikaboni i-economy i-improve ngama-deals lawo asikaboni i-investments akhona ukuthi sihamba kanjani
sikhangela yona imbali yabo somabhizinisi we-China kuningi asebakulethela ilizwe yini amabhizinisi asevele khona
asikaboni ukuthi ama-China amabhizinisi awo asebenza kanjani undaba le $15 billion bekulamakampani awama-China abaningi kakhulu balobudlelwano nohulumende ukuthi bayenza ama-government projects awekwakha i-defense college lokunye esikunikelwa imali yi-China malutshwana kakhulu amakhulu amabhizinisi esingawabo ukuthi a-successful amabhizinisi awama-China
ye ekuqhatsheni abantu-ke
lolo ludubo siyababona emithethwandaba kaninginingi ama-China lawo hayi lapha ezimbabwe kuphela ezambia abantu bayakhonona eghana bake baxothwa babambe abantu ngendlela okumele babanjwe ngayo so uhulumende wasezimbabwe kumele abe nemithetho futhi ezagcina abantu basezimbabwe from i-abuse eyama-China
lo ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseHarare umanyano we-MDC Alliance wetheswa icala lokuhluthuna ingxenye yesisekelo sombuso wakwele South Africa usetshenziswa kugwalo lwezithembiso zokhetho i-manifesto ethulwe ngeviki edluleyo ugwalo lwe-MDC Alliance lolu lulezithembiso ezimbalwa ezigoqela ukuphathwa kombuso wamankampani kahulumende yiso isahluko esathathwa ngumanyano lo kungelangitsho okwehlukanisa amabala. Sehlulekile ukukhulumisana lesiphatha amandla zalo umanyano, kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT, unkosazana Tabitha Khumalo, ubikwa ejele intatheli zindaba ukuthi kaboni okubi ngokuthatha umbono yabe-South Africa. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nqabutho Mabhena utshele Studio 7 ukuthi okwenziwe yi-MDC Alliance lokho akutshengisi ukuthi balezithembiso eziqotho.
Into yokuqala, lokho sikubiza sithi thina abantu basuke bathatha esingathi thina intellectual property theft abakwenzileyo, ngoba okubhaliweyo abakubhalileyo kusuka ku-Constitution ye-South Africa. Kodwa kungathi ku-Constitution ye-South Africa kumele sikunanzelele ukuthi kulo Mervyn King, u-Mervyn King e-South Africa ngum-South African ngo-1993, wathwa bake babhale indaba ze-corporate governance emele i-Institute of Directors of Southern Africa. Yikho lapho lokho esikubona kubhalwe Constitution ye-South Africa okwaphuma khona ngo-1993. Ukutsho ukuthi njengoba kwakuyi-commission ye-Institute of Directors of Southern Africa, u-Mervyn King engwe-South Africa, njengoba i-Constitution ye-South Africa yabhalwa ngo-1996, kutsho ukuthi bona bakuvumelana ukuthi kube khona u-Constitution ye-South Africa kukhulunywa ngokuthi kubuswa njani esingathi ngobasenzeni i-governance. Esingazange sikunanzelele sisola kakhulu lina ama-journalist ukuthi kawusazange ubonakale ngo-2013 ukuthi kubhalwa i-Constitution ye-Zimbabwe, leyo chapter eku-manifesto ye-MDC Alliance yathathwa yayifakwe ku-Constitution ye-Zimbabwe, sekuze kubonakala khathesi sokumanifesto ye-Alliance.
Manje ngamafitshane singathini, kungakutshengisani khona?
Kutshengisa ukuthi bayahawukela into ezinhle eza kwamanye amazwe, ikakhulu e-South Africa, kodwa-ke abesabe ukuthi bakwenze ukuthi batsho ukuthi kunento enhle esiyithatha ku-Constitution ye-South Africa esifisa ukuthi lakithi ezweni lakithi eZimbabwe isebenze. Vele kuvamile ukuthi nxa ufaka umuzi umcijo, uyatsho ukuthi umcijo lowo ngiwufaka ngisekela umcijo wavele wabekwa ngusibani bani elobe ugwalo oluthile ngomnyaka othile, ukwenzela ukuthi laba abantu banayo bakwazi ukuthi wena wenza i-reference kulokho, kodwa la uyakukhwabitha. Kuqakathekile khona ukuthi ukwenze njalo, njalo into evamile ukuba khona. Kodwa nxa usuthatha into eyaphuma engqondweni zomunye umuntu bezabanye abantu obusuyifaka angani ngeyakho, sekutshengisa ukuthi wena kawucabangi.
Umnumzana Nqabutho Mabhena yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi bayemukela umhlangano ozenziwa kusasa umongameli Donald Trump nomongameli wakwele North Korea umnumzana Kim Jong-un, abakhangelele ukukhulumisana ngokuchitha uhlelo lwezikhali zombhubhiso eze-North Korea. Lo mhlangano uke wathiwa awusewenziwa kulandela inhlelo zeMelika zokulolonga amabutho aweMelika lawe-South Korea. Ngemva kwalokhu wathiwa uzenziwa, kodwa uTrump wathi inkulumo kamongameli Kim kayithakazeleli, wathi sokumelela umhlangano ungabi khona. Kodwa ngemva kwensuku ezimbalwa umongameli Trump wathi kawube khona. Lo mhlangano uzawenzelwa eSingapore. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Khona okuqala kuyamangalisa ukuthi iziqhwaga ezimbili ezinezikhathi eside zisaziwa ngokuhlala zifuna ukulwa bambane, sezize zabona kungcono ukuthi babonane bahlangane, kube nokuthila abaxoxisana ngakho. Uzokhumbula ukuthi kuzikhathi eziningi ezedluleyo bekufika isikhathi lapho kugcina kusiba kubi, kungathi impi izoqhamuka, kusale nje kancane nje ukuthi kulumathe ume. Kodwa-ke kuyabongeka ukuthi manje bakubone kungcono ukuthi baxoxisane, bakhulumisane, kuzokwenza ukuthi umhlaba ungahlali umi ngamazwane, usesaba ukuthi noma nini kungaqhuma amabhomba angawubhubhisa ngoba izona zozimbili lezinhlangothi ziphethe izikhali ezinkulu ezingabhubhisa umhlaba. So ukuhlangana kwabo kuyasinika iphika lokuthi hawo mhlawumbe sokuzoba ngcono.
Lokhu sekubangele ukubana abanye bathi umongameli Donald Trump kuzamele aphiwe isicoco sokuletha ukuthula emhlabeni yeseNobel. Ubona ungani uyabe esifanele yini nxa kuyukuthi bayahlala phansi bavumelane ukuthi umnumzana Kim Jong-un angasabi lezikhali zenuclear?
Ye, kusho ukuthi sokuzomela ke kulindwe kubonakale ukuthi ingxoxo yabo izophetha ngani. Uma izophetha ngokuhle okudiliza zonke izinhlelo zempi kusetshenziswa izikhali ezimbi njenga lezi abaziphetheyo, kuzomela siphiwe isicoco esimbongayo ngokudala indlela yokuxoxisana labantu abasazwa beyisitha sabo. Kuyamangalisa ukuthi into isehlakalo esinjengalesi sivelele emntwini wonke umuntu ade embiza ngokuthi ngumampara. So uDonald Trump ngaleso senzo sakhe uzokwazi naye ukuthi asindise ubumpara bakhe azwa ngabo umhlaba wonke.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Ngu-Life Talk namuhla sikhangela iziqondiso zokuhlala kwedale lokubhalisela ukuncintisa kukhetho lalonyaka ele-Nominations Court. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesingene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalitshumi lambili, 12 kwalinyazwa abangamatshumi amathathu esigodlweni se-Afghanistan iKabul namhlanje emadabukabusa ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga iqembu labalwa becatsha abesitaliban. Inhloko kahulumende leSpain umnumzana Pedro Sanchez esileviki ikhethwe kuleso sikhundla isivumile kungena komkhumbi othwele abantu abedlula amakhulu ayisithupha ababalekela inhlupho ezehlukeneyo emazweni abo ikakhulu aweAfrika ngemva kokwalelwa kwele Italy lele Malta. Eminyakeni edluleyo ibandla elibusayo elezanu PF belidonsa nzima kukhetho linqotshwa ngamabandla aphikisayo emhlubulweni wangezansi emandebeleni. Kodwa kukhetho oludluleyo yabhuqa lawa mabandla eziqintini ezilitshumi lantathu. Ukukhetho lalonyaka iningi libheke ngelihlo lokhozi lokuthi iyozala nkomoni. UAlbert Ncube usipha imbali yokhetho kwelezansi emandebeleni.
EleZimbabwe laqhuba ukhetho lokuqala lomnyaka wonke ngemva kokuthola uzibuse embusweni wabahuquluzi benotha beBrithani ngoNhlolanja ngomnyaka 1980 ngemva kwesivumelwano seLancaster House. Lobanje ibandla leZANU-PF lalikhokhelwa ngumnumzana Robert Mkabe lanqoba kulolu khetho alizange ladobha ngitsho isihlalo esisodwa ezansi yamandebeleni lapho ibandla leZAPU lalikhokhelwa ngumnumzana Joshua Nkomo lathatha zonke izihlalo eziyisithupha. Ngokufanayo kukhetho luka-1985 iZANU kayidobhanga lutho njalo iZAPU yanqoba kulumhlubulo. Umnumzana Kembo Mohadi, omuyi Edward Ndlovu, uNelson Khujoka Ndlovu, uSteven Jeqa Nyongolonkomo kanye loThenjwele Sabe babayibo abameli balomhlubulo edalele ePhalamende besuka kubandla leZAPU. Umnumzana Felix Magalela Mafa ngomunye owaba ngumeli wedalele ePhalamende ngo-1980 njalo uthi okwenza iZAPU yenqoba yikubambana njalo ingelanketha yabetshabi.
Matebeleni South kobulawayo leMatebeleni North, iZAPU yayiwina amasithi wonke ngitsho ngesikhathi seGukurahundi 83 kuze kuyefika 1987. Abantu babebulawa bajikwa emgodini eBhalakwe elendaweni ezithile. ezithile zitobela bepakwa phansi kodwa izilaphu iyayinqoba. Ngitsho le Midlands ngaphe lo Agwelo silobela iyayizapha. Umbono wawukhona ukuthi abantu babebambene bengalanketa abachabi bengala ukubola khathesi abantu sebebanga izikhundla.
Ngomnyaka 1987, ibandla lezano kanye lelezaphu abhalelana isivumelwano sokusebenza ndawonye eseUnity Accord kwabunjwa izano PF okwadala ukuthi linqobe okumangalisayo ngomnyaka 1990 lo-1995. Ngomnyaka 2000, ibandla eliphikisayo le-MDC elalisanda kusungulwa likhokhelwa ngumoyi umnumzana Morgan Tsvangirai langena kukhetho lahluthunela izano PF izihlalo ezifika samathuma ezithupha 57. I-MDC yathola izihlalo eziyizithupha ezansi emandebeleni kwathi izanu-PF yathola ezimbili kuphela. Amabandla aphikisayo aqhubekela phambili ebusa ezansi emandebeleni njalo kukhetho luka-2005 i-MDC yathola izihlalo ezine kwathi izanu-PF yathola ezintathu. UZulu emandebeleni waqhubekela phambili esekela amabandla aphikisayo ngomnyaka ka-2008 kukhetho lokuqhutshwa kwedlula inyanga impumela engaziwa. Lobanje uTsvangirai wayenqobile kulolu khetho ngesenelisanga ukuthola inani lamavoti ayefunakala ukuthi agcotshwe ukuba ngumongameli okwadala ukuthi luphinde ukhetho. Umnumzana Thande Kuzindimkandla uthi ngenxa yodlakelo lwakhamuka sokumele kuye kukhetho uTsvangirai kasaphathekanga kulolu khetho okwadala ukuthi kuvotwe umgaba engancintiswa muntu.
Yibo ubona ke ngalowo mnyaka izanu nxa abantu bephiwe ukhetho olusegcekeni olubalulekileyo izanu vele kayilalo unyawo lokuma ngalo. Yiko yadliwa dli endaweni eziningi. Kwathi ke lapho ngitsho lo mongameli wayo wayengurobert Mugabe ngaleso sikhathi wadliwa. Base begodla ke impumela ke okwamavingi abona aba mahlanu kusiya kwezithupha ingasitshelanga ukuthi kuhambe njani. Ngoba base bebonile ukuthi abantu beZimbabwe bangaphiwa ithuba lokuzikhethela into abayifunayo bengathwalelwanga ubhulo bengathiwangani bengahlaselwanga izikliwi bakhetha lokhu abakufunayo.
Lobanje ngomnyaka 2013 ibandla lezanu-PF lanqoba kuzo zonke iziqinti ezilithumi lantathu ezansi emandebeleni. Umkandla uthi kaboni leli bandla lizanqoba kukhetho luzayo.
Ngapha ezansi emandebeleni njengalo lonke ilizwe kayisilo bandla elithandwa ngabantu ngenhliziyo zabo. Abantu babanjwa ibuyanga lendlala lokungazwisisi.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi lobanje uZulu emandebeleni ehlezi engasekela ibandla lezanu-PF lokho akuguquli lutho.
Sizakhumbula ukuthi ngo-1980 ivele iMatabeleland region yavotela izaphu. Kodwa lokhu akutshintshanga lutho ngenxa yokuthi abantu babulawa ngugrawundi baphinda futhi bancindezelwa ngomkhonomi. Inkinga akusiyo ivoti, inkinga yisisekelo sombuso, nxa kungakhangelwa i-devolution of power. Kodwa ngenxa yokuthi isisekelo sisekela kakhulu lokho singathi unitary state, kuba nzima ukuthi izigaba zemandebeleni zichaye kuzwakala.
Inani labantu asebebhaliselwe ukuvota ezansi emandebeleni phansi kohlelo lwabekomishini ye-ZEC olwe-BVR lifike kunkulungwane ezingamakhulu amabili namathumi amane 240,000 lobanje besedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 356,000 abalelungelo lokuvota kulesi sabelo. Okankomo uthi lokho kuveza ukuba iningi alibhalisanga njalo lokho kuzadala ukuthi kungabi le nguquko enkulu.
Nxa sikhangela abantu ababhalise ukuvota iMatabeleland South leMatabeleland North leBulawayo kubambene amavota bucishe alingane lawo eprovinsi eyodwa eHarare. Lokhu kuyatshengisa ukuthi abantu beMatabeleland iningi lisuke lakhalala langafuni ukubhalisa. Iningi futhi siyakwazi ukuthi liseGoli laseBotswana. Njengamanje ivoti yebo izayenzakala kodwa ngenxa yokuthi akulamabandla aqinileyo avela kuregion asingeke sibone kusiba lomehluko othen.
Amabandla abalisele zano PF, umanyano we-MDC Alliance, i-MDC TA ekhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe, izaphu kanye leMthwakazi Republic Party akhangelelwe ukuncintisana kulesi sabelo kukhetho luzayo. Ngimele iStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngubelo ukuthokoza obudibene lokudana kubalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe ngempela viki edluleyo ngemva kokuphatheka kwamaqembu amela ilizwe kumncintiswano weCOSAFA Championships kanye loweTotal Women's Africa Cup of Nations 2018 qualifiers. Intathezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu olandela umdlalo wenguqu uthabe wabamanzi te ngomgqibelo ngemva kokuba iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphakamise inkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba eleZambia nge-4-2 emdlalweni oqhutshelwe elizweni laseSouth Africa edolobheni lasePolokwane. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe seliphakamise inkezo le okwemihla eyisithupha selokhu laqala ukuphatheka kulo mncintiswano ngomnyaka 1997. Intokozo yokuphakamisa kweqembu lama-Warriors isicoco seCOSAFA iphenduke yaba yikudana ngesonto ngemva kokuba iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu leMighty Warriors lingasaphumelelanga ukuba ngelinye lamaqembu azaphatheka kumncintiswano walo nyaka oweTotal Women's Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni laseGhana ekupheleni kwalo nyaka. AmaMighty Warriors adibane leqembu leShibhobhodo elaseZambia emdlalweni okulamahlandla amabili lenelisa ukunqoba nge-1 kanyayo emdlaleni wehlandla lakuqala odlalela kweleZambia. Kwathi ngensonto umdlalo wehlandla lesibili kuphele iqembu leZambia linqobe nge-2-1 okutsho ukuba zibe ngutshikilobhanqa 2-2 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili. Kwathi eleShibhobhodo lase liphumelela ukuya eGhana ngoba lona lihlohle kabili lidlala lingekho ngekhaya. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogoyarira uthi yena amalungiselelo awenziwe yilawa maqembu phambilini komdlalo wehlandla lesibili yiwo awenze umehluko phakathi kwawo.
Ukunqotshwa kwama-Mighty Warriors kutshengiselele ukuthi thina vele amalungiselelo ethu akho mahle. Ungathi ungakhangela indlela abahambe ngayo amankazana lendlela aphenduke ngayo kuyayangisa. Bahambe khona ngale eZambia bayadlala leZambia kodwa bathi sebephenduka abeZambia baphapha baqalela bona ama-Mighty Warriors ukuthi beze befike lapha. Kutshengisele ukuthi amalungiselelo kumbe indlela abakhangelela ngayo amaqembu ethu sitshengisele ukuthi singathi singabantu abazimiseleyo.
Ukungayiphatheka kumidlalo yeTotal Women's Africa Cup of Nations kutsho ukuba iqembu leMighty Warriors lilahlekelwe lithuba elokuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseFrance ngomnyaka ozayo njengoba amaqembu azaphutha imidlalo yeAFCON endaweni zakuqala ezintathu kuyiwo azakuyamela izwekazi kumidlalo yezwe zomhlaba. Sikhangele okwenzakale kusigaba seCasilaka Premier Soccer League ngempela viki edluleyo. Iqembu le-FC Platinum yilo eliselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba lelo ebelihlezi esiqongweni phambilini kwemidlalo yeviki letshumi lesithupha elenkezi Platinum nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ithi iqembu le-FC Platinum lihlezi esiqongweni le miklomelo engamashumi amane lanye kuthi elenkezi lisendaweni yesibili le miklomelo engamashumi amathathu lathoba mnembili. Endaweni yesithathu sekuleqembu le-Triangle elinqobe le-Nicroot nge-1 kanyanga ngomgqibelo kuthi ele-Highlanders lehlela ahlala endaweni yesine ngemva kokunqotshwa ngelebulawayo Chiefs nge-1 kanyanga ngesonto. Zombili i-Triangle le-Highlanders le miklomelo engamashumi amabili lathoba munemunye iqembu ngalinye. Amaqembu amane ehlazi emsileni wengalane ngabalisa ele-Mutare City nelebulawayo City wona le miklomelo elitshumi lanye kanye le-Shapane Mine nele-Chapungu wona le miklomelo elitshumi lantathu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Ntshanji.
Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uphawula ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempilakahle yezikolo olweZimbabwe School Health Policy. Umongameli Emmerson Mnangagwa kwalesiphathamandla zikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizinisi abavela kwele China namhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.